Lana umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kakhozi obulawa yindlala lonyaka, izakhamizi eziningi zithele iStudio 7 ukuthi umumusa umubi, njalo zithi ngabe uhulumende uhle athatha amanyathelo kathesi ngoba umangoyisela leziko zithi intengo yempahla ebalisa impuphu, ithukela, isinkwa kanye lamafutha okuphekisa sokudula okumangalisayo osokudala ukuthi iningi lidle kanye kuphela ngosuku. Omunye wabakhalayo unkosikazi Matilda Dube wayevokole insiza.
Angithi ungadla njalo kwani kwakujwayelekile futhi ekuseni emini ntambama sokudliwa kanye njengenje ndala. Ngoba ungaphika ekuseni emini isithwala impuphu yakhona awusoze wayithola ngoba layo esitolo isibiza.
UMadube engeze wathi nxa isimo singaqhubeka sinje kuzaphazamisa labafundi esikolo ngoba iningi lingelalutho eziphaleni.
Kuzima emakhaya lapha kuzima sulamangamazi ngoba ungahamba imizi yonke kuzafica imizi embalwa ekuthi yakhele ekuseni emini ntambama. Kube ngcono nje njengoba usesengumqando kodwa ilanga lingatshisa siza kuzwa sesibizwa ezikolo sokuthi abantwana sebefendile.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Basil Ndlovu, izakhamuzi esitezi eGwanda North, yena kodwa uphila ngokuthengisa imbhida kodwa imali ayitholayo kayeneli ngoba evele egulelwa.
Phila ngokuthengisa imbhida kodwa njengomuntu ogulayo olele phansi. Amaphilisi akhwelile ezibhedlela, ukuya eGwanda kuyadura, lokuthi adle umuntu lwana hhayi kunzima kakhulu.
Umnumzana Love Moncube oyizakhamuzi eMatobo, yena uthi ngaphandle kokuthi bathole usizo lokudla bazabulawa indlala lonyaka.
Nge-stress ingenile indlala mangolukala leziphuma kuzo lonyaka, kusho ukuthi vele sisenkingeni impela enkulu kakhulu phala mpela lonyaka hayi kuvile.
Izabelo ezivalise ezemandebeleni imanikhalendi kanye lemasingo kazi nangakuhle okuzadinga ukuthi ziphathiswe ngokudla. Sikhuluma nje ilizwe libhekane lokusilela komumbu osekubangela ukuthi abe-Grain Millers Association of Zimbabwe bawuthenga kwelezambia lasemalawi. Iziphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abesifazane kakhulu badla lo klubhu ngomumo wendlala.
Omama nxa ungananzelela yibo abahlangana lobunzima, akulakudla kulamali ukuthi bathenge ukudla, yonke into iqansile. Nxa besezitolo kumele bakhiphe irandi.
Ngaphandle kokucela usizo lwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende, uZulu emaphandleni sekhuthaze ukuthi agxile kakhulu kwinhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze anqabele indlala ekhangelele ukuqhubeka esiba nsakavukela ngenxa yezizathu ezigoqela ukuguquka komkhathi i-climate change. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.